ngaso kuhambe abantu abanje besinde ukuthi ukuthi hayi sesilahlekele kakhulu ikakhulu esigabeni seMandebeleni siphinde sithi njalo silahlekele kakhulu njengebandla le-MDC sikhale kakhulu le muli yakwesibindi ilahlekele kakhulu beyimile imuli yakwesibindi ngoba indoda le hayi ilitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqondile.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uSibindi, kuyini eliza kukhumbula kakhulu ngaye?
Esingakukhumbula kakhulu ngithi indoda ekade isibindi njengebizo layo, njalo indoda ekade sinayisukuma ikhuluma ibingayesabi, ikhuluma lokho okufaneleyo kufanele ukukhuluma ngaleso sikhathi. Njalo ube ngalani ndaba lokuthi-ke ubekhuluma lo muntu onjani, ubekwazi ukuthi awabeke amazwi akhe abantu bezwe, lanxa kukuthi-ke kulalakho kungani kuyakhulunyiswana khona abantu bephakamisa amazwi yena, ubekwazi ukuthi alungise ilizwi lakhe akubeke lokho okufanele akubeke, engesabi lutho, engaziki lutho, kodwa abeke inkulumo njengoba injalo. Ibiyindoda njalo elesikhathi sokuthi lalele abanye abantu nxa kukhuluma, lalekele ukuthi-ke into eyenzakala yenzakala njani, ifake-ke imibono yayo andibana esilalela abanye abantu. Njalo ngathi-ke ibiyindoda ekade siyibambile sibe imathele North Province, ekade ngu-chairman imathele North Province, ubeyibambile kukhanya ukuthi hayi sibe sinethemba elokuthi-ke hayi sizabuyela ku-2000 lapho ekade siyathola khona i-100%. Njalo ubekutsho lokho ezimisele ukuthi uzimisele ukusebenza ngamandla wonke ukuthi akwenekise lokho.
Lilolwazi yini lokuthi uzangcwatshwa nini njalo ngaphi?
Ye, bengise Victoria Falls izolo ngikhulumisana-ke lezihlobo zakhe-ke kulokuvunyelana ukuthi uzangcwatshwa esilobela emzini wakhe wakwabo. Isidumbu sizasuka eVictoria Falls sihambe vaya Bulawayo abese siyangcwatshwa esilobela ngomgqibelo wonalo obuyayo.